So we see a descend of a VOA in Debele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 26 kuzibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umthethwandaba wenomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa ephalamende lelivandla lisayi-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela ephalamende kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugantsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 235 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula inkulungwane ezintathu 3513 kuthi abahlatshwe eyesibili labo baphose babe linani elifanayo 3277. Abahlatshwe eyesithathu bangu 2815. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8102. Umthethwandaba wenomination court uzahlala endaweni ezijiyeneyo namuhla usamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections mhla ka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezingamachumi amabili lambili ephalamende kanye lezedlula ikhulu kumakhansili kulandela ukubhubha kwababeziphethe lokuxotshwa kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa LMDC Alliance eselibizwa ngokuthi i-Citizens Coalition for Change. IZimbabwe Electoral Commission yazise izolo ukuthi ukhetho lwephalamende aluseyikwenziwa ezigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kambuzuma, Mbisho, Mutasa South leHarare East ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba ababe kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu baxotshwa ngaphandle komthetho. Lekomishini ithi ababhalisayo namuhla kumele baye emithethwandaba yabomantshi lasemahofisini amakhansili lapho okuzabe kuleziphathamandla ze-nomination court. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho lukhona lukamhla ka 26 Mbimbitho ukuze abhalise kunomination court. Esilethemba kubana labo abazimisele ukuthi ba compete kumbe bancintise kulolu khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa ke esingakutsho ukuthi uZulu jikelele gakwazi ukuthi kathi vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befaka imbiko yabo yebo ikhona ku social media platforms kubo Twitter kubo Facebook kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma radio bememezela ukwenzela ukuthi laba bangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini ongabe kudingakala. Ukhona omunye umuntu ongabe phansi khona lecawona genetology, ephansi khona lemthoniselwe dlawa, ephansi khona le ekezi kumbe egogwe ongafinyeleliyo oTwitter labo Facebook. Kodwa ke nxa kule msakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa ufuna ukuparticipate ukuthi lawo be ingcenye yalabo abazavotelwa inomination court ikhangela ukuthi ube lalokhu. Bela ama announcements imbiko yabi isakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyana abantu babe bekwazi. Kodwa ke uzafica ukuthi songazani into into yakho ni elitist yalabana abantu abaqavileyo abantu abalezinto zabo abangena kubo Twitter abangena kubo Facebook ezinye inkundla zokuxhumana yibo abangagcina belolwazi. Lama newspapers siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki. So songanithiwa into yabantu bemadolobheni lalaba abahlala lapha okule internet khona. So lowo muntu uyabe ekhatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lolo lwazi.
Kodwa sengathi inhlanganiso yeZAC elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olwama-by elections labantu balulindele ngabomvu.
Masithi siyananzelela ukuthi inengi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota. Singeke sitsho ke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuwona lama by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaimwa ama proclamation dates abe khona ngesikhathana esandu kwedlula nje. Ende ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abaningi bebesehluleka ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota. So ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba ongamele ngavela khuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini. Laba abantu abaye bengakabhalisi lanxa ngaze bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelisa ukuthi bavote kolama by-elections labuyayo. Khonokhana-ke thina kithi sesikubona njengendlela ukuthi sohle kwavinjelwa abanye abantu ngaphandle. Sibe sesikhangela ukuthi kuvele kulo hlupho lokuthatha ama-IDs eZimbabwe. Baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abalama-IDs khonokhana sokusenza ukuthi i-process yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu elesifiso sokuthi ibhalise ukuthi abe ngqenyalo lokhetho aphatheke kulelo khetho olubuyayo luka 26 Mbimbitho asayikwenelisa ngenxa yokuthi kalaso leso sithupha. Njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala amanye iziphepha lanxa sibukele ama-TV amanye leminye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla kukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo. So khonokhana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa lufeva ezinye inhlangothi kaziphathekanga.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo abebandla likaJamisa eleCitizens Coalition for Change abayisithupha asebebuyela ePhalamende ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi akuseyikwenziwa ama-by-elections ezigabeni zabo. Bathi lanxa kubazwisa ubuhlungu ukuthi baxotshwa ngaphandle komthetho bayathokoza ngokubuyela ezikhundleni zabo. Sixoxele omunye wabo omela inkulumane umnumzana kucacaphulu.
Siyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment esatshela kudala i-judgment yesithathu uspeaker of parliament Mbokisa esala ukwamukela izinqumo zekhona bonke labo zethi besala ukwamukela isinqumo sekhona. So cabanga ukuthi kungcono silwe sitheste sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthi yena amukele isinqumo sekhona. So yinto esijabulisayo. Kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana ipathi Coalition for Change. Well, that's the big thing. In fact, I'm almost a bit disappointed with the by-election. After winning a by-election under this new and exciting banner, it's a slight change.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ibe mele ibandla lena elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba
bazanqoba ngicela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens bevotelwe ngama-constituents bevotelwe ngabantu abantu labo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxotshwa ephalamenti ngendlela eziphansi njalo bexotshelwa ukukhuluma izinto abazijinge ngabantu ukuthi bazikhulume ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo baxotshelwa ukuthi sasikhuluma ukuthi uhulumende kamnankagwa watshontsha i-election sisithi uhulumende kamnankagwa awenzi lutho nge-corruption sisithi umnankagwa kasoze simmele simsukumele nxa engalungisanga iindaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga Nelson Chamisa law amphenjela i-election izinto esasizijinge ngabantu ukuthi sizikhulume so abantu bazakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela bazasivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga eno ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo ngumonzora ephalamenti na?
Umonzora uzadudulwa njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipati entsha engelani nomonzora. Sekuthiwa umonzora ufana nomuntu otholakale etshontsha amalenge kwasekuthiwa dlala isihlahla sonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe afuna ukuthona edibheta exotshana labantu ababangamabizo yikho ke kungene i-CCC ukuthi sikhulumeni ngezinto zabantu bezimbabwe asisafuni ifekasi le ekathi khona amadlwane lawo kade senziwa.
Umnumzana kucaca Phulu ngumeli wenkulumane edalele ephalamende njalo ulilunga le-Citizens Coalition for Change. Uhlangothi lwe-United Nations olukhangelane lezamalungelo olwe-UN Human Rights Council namuhla luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi eleZimbabwe liqhubeka lihlukuluza uzulu kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Umhlangano lo uzaqhutshwa ngenhlelo zabomabonakude njalo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 kanye laku-2016. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lamukelwe ngenjabulo ngabanengi abaselizweni kanye labaphandle bona abathi inkokheli yaphuza ukuguqula ibizo ngoba elithi MDC Alliance beselonakele. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga kakhulu Mahlabezulu, namhlanje sitshone sitshayela amahlombe abantu besibonga besenza imicimbi yonke, abanye besikhulekela, abanye betshaya amafoni bengena kuFacebook, sitshone siphendula umhlaba wonke wonke yikho ke njengoba melisi iparty yenu isikhulumise party yenu I citizen coalitions for change CCC siyabonga ngokanje kukhanya ngani umsebenzi ede abantu bewenza ede bejabula ekhomba ngangaphakathi bathi zinhle izindaba abazithwele izolo ku president Chamisa lapho otshengisa imfumba edidingwa ngabantu isikhathi esiningi
akhona yini amanye amabandla ezombusazwe alichayele ihlombe
siyabonga ngoba kulamanye amabandla labo abasichayela amahlombe noma ede singahambelani la sifuna ukukhombisa njalo ukutshengisa ukuthi ngitho labanye abasebenza lomonzora sebesichayela ifoni besithi bafuna ukuxoxisana lathi ukuthi babuye ekhaya asilanhloni thina sithi sivele CCC ngiyama citizens ubaba uthwakira ayiwasitshela isiga okuthiwa yi-big tent umhlangano ongenwa ngaphansi kwesihlahla noma isonto i-church engenwa ngaphansi kwesihlahla vele ayigcwali yikho ke bonke laba ababona ukuthi ede belahlekile bengwe ngumonzora hhayi buyanini ekhaya indawo yenu ikhona njengoba safundisa ukuthi umuntu engathenta engaphenduka uThixo uyamthethelela thina sithi i-CCC Citizens Coalition for Change ngeyomuntu wonke ngekaZulu yikho ke mahlabe ezulu silichayela izandla sizuze izincwadi ezemoyeni ezivela e-United States e-America e-Europe all over the world the city bayethe Chamisa bayethe Citizens for change bayethe Zulu weZimbabwe lithathe amanyathelo amahle okwenzela ukuthi sinqobe ngo 26 March sihle sitshengisele ukuthi u 2023 vele sesikhwameni hathi ibandla leno asifuni ukuhoza abantu bonke ababona iqiniso ababuye siza khuluma labo sisebenze sonke ngoba lo msebenzi mkhulu siyabonga mahlabe zulu
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wasikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change seli kubonile na okusemaphephandabeni I-Chronicle ithi ayanda amacala okubulala esigabeni seMathebeleland South. I-Newsday yona ithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labe-National Prosecuting Authority bajikelane inyoka ephilayo izolo besolana phezu kokwehluleka ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani nani nonke mthwakazi omuhle wesizwe sakithi sakwaNdebele. Hayi lami msakazi ngithi ngibeke uvo lwami kulokho kwenzakala ezweni lakithi lapho esizalwa khona eZimbabwe. Ibhlungu into umsakazi yenzakala kuleli lizwe lakithi ikakhulu kithi thina ngale ngaseMandebeleni ngoba asilamisebenzi kunjalo nje obaba bethu abazange bafunda nathi abakwazanga ukusifundisa ngoba sizalwe bengenalutho kodwa ke kwabangcono ngoba sabalekela kuleli lase South Africa ukuba sithole imisebenzi khona lokho kuncane nje ukuthi sikwazi ukuziphilisa thina nemuli zethu ngoba singacatshangelwa kungekho esikwenzelayo for ukuphila manje mase sibuyele emakhaya msakazi into esiyenziwayo emgaqweni lapha sithathelwa konke imali yonke iyaphela lapha ezindleleni angazi mhlawumbe vele kasafunakali kuleli yalizwe kodwa ke ekugcineni into engiyibona kuzokwenzakala kuzoba buhlungu kakhulu mase kusuka lapho ke kube sekuthiwa kusasa asilunganga futhi
alaleli sanibonani lonke linjani basakazi sanibonani lonke linjani siyalibonga sikala silaleli izindaba esethulayo zona ezinhle kakhulu ezenza umuntu azi ukuthi emhlabeni kuphilwa njani kumbe sihleli njani. Ngike ngimbekela umbono, uyabona ukuthi abantu beZimbabwe sehlulwa into eyodwa. Abantu abakhulela esintwini bayakwathi kuyaphekwa into okuthiwa lilima. Ilima yokuhlanganela entweni eyodwa kwabantu abaningi. Lathi ngasi nje nxa kuwukuthi kulento esiyisole elizweni lethu esifuna ukuthi isuke, ngani siyabuya sonke sibe nililima sizohanqa sindawonye sibambeni, singayiqeda sesisuka labo sesibuyele emzini yethu sesi-1-1. Bazali, into zabomonzora lezi ngezokudlala nje ngengqondo zabantu. Njengobaba uMonzora umuntu ozidlalelayo, andla muzulu uyi-2-1 ubambe MDCT, wabambe MDC Alliance. Uzobe uyiwitness Dube. Ngiyangizwe besola obelief gawulo, obelief gawulo emibarayithi lababambanga ndawo zonke. Bazimele mpo kuzanu PF labochuma, bazimele mpo kuzanu PF abatshethi. Kulabo bona owitness Dube lo Monzora abaphongudayivethi umuntu eyele, eyele ubizwa ngaliphi bizo, shiwe partner kube lamani kimi kalibonthi ukudlala ngengqondo zabantu.
Njani lonke wasakazi, ngithi ngegama lika Jesu Kristu aliphile. Sibonga uNkulunkulu kulolu bhubhane lwe-corona, hayi uyasiphephisa ke uNkulunkulu. Engilikhuthaza ke bonke zakhamizi bona sigqoke nama-mask. Mina ke ngibizwa uNgwenya, uChris Ngwenya, ubaba kaMangwe eChivila. Ngizalwa eBhinga, isiqintini saseChivila. Ngithi ke lonke maChivila amahle salibonani, linjani ke mendikabothu lokolokolokolokoloneza olindibambide kunyika yeBotswana. Ndienda kumujuzi ya monse nimuli kuChivila, ndatileza abandime yetuma emoya usalala kuti vantu mwandi kuri zvonse nzimu yanda kuchita nzimu chata amaboko ena leza atogwasi eke musungirizi ya FS janekana kuli Mateo chapter 6 verse 33 ati andule busikwa Jehovah nsansi zvonse ziyotutove. So ngikelumba futhi ichindi chilimbule chingibonga isikhathi esinjengalesi esokuthumeza ke i-voice record kumsakazo omkhulu, umsakazo omkalakati. Dade mupone monse muchivila, abandizi bonse mupone muzinane mwamjizi. Aine. Siyabonga bathandekayo, inkosi belani iligcine lapho elikhona khona lonke.
Hey, sanibonani kustudio 7. Uyazi nikhuluma noginqitshe lapha. Bengithi ngithande ukuchasisela abantu ngomakhuphe. Abantu indaba kamakhuphe abayizwisisi ngoba vele bona sebesebenzisa inzondo layo ukuthi ke mhlawumbe sebadla uluju olavelela esishoneni. Lahle lwavelela bavala amehlo kabasabona ukuthi libavala amadlebe. Umakhuphe akazanga aphume emgwaqweni. Njalo umakhuphe yi-founder of MDCT. Lamanje lokho ye-MDCT baye kuMonzora umuntu otatazela ngezinto zonke lezi. Kona manje ube seyi-MDCT. Usephumile useyi-MDC Alliance. Ukahle kahle ufunani? Thina vele uMonzora engabuye tuzo campaign plan mthi kasifuni la kumbona. Kasifuni uChamisa uyenze kahle watshintsha legama. Sizabona ukuthi uzathi uyi-MDC Alliance selandela abantu. Usemiyeda nje sithubeni uyatshintsha futhi uzojika buya ku-MDC. Angazi impela abantu bakithi phela ngoba kuthiwa kasiboni ngasolinye. Njalo angeke siye nganxanye singemanzi. Kodwa ke ngempela futhi akuvelwa kanye kungemadlebe embongolo. Kodwa ke nivula amehlo libone ngempela inkungu eqhamuka khona ngapha eMpumalanga ukuthi ingakanani. Abantu laba abasithandi ngempela siyasetshenziswa nje thina. Ake nize angisho ukuthi supportani makhupha, hayi ningamsupporti abangafuni. Thina simfuna sizamsupport. Kodwa hlukanani nokumthukela ubala into engekho. Njalo makhupha le support uMonzora welo babili lo witness Dubuck bebathathu lo mngani wabo lo uthuthe ngakwakhumala ngazi. Ngiyabonga abantu bakithi. Angisho ukuthi mina ngumakhupha kodwa ke ngithi hayi MRP doza phambili mfana yithi silawe sikusekele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu abatshengisele ezitaladeni zakwele Burkina Faso izolo besekela ibutho ngemva kokugenqula uhulumente. Umsakazo omunye uthi indlamanzi zakwele Uganda zijabuleza qolotsha izolo phezu kokuvulwa kwamabhawa wona abesele minyaka emibili evaliwe ngenxa ye-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi akula mabutho elizwe lakhe kumbe awe NATO azathunyelwa elizweni le-Ukraine, lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ibutho leMelika lazise ngomvulo ukuthi seliqoqe amasotsha azinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8500 alakho ukuthunyelwa eWestern Europe yiloba nini ukuyabambana lamabutho omanyano weNATO emizameni yokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia. Ngokubika kweThe Hill, uBiden uxwayise njalo umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi lanxa engasoze athumele amabutho kwele Ukraine, ele Melika labangane balo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho ezilukhuni lingalokotha lihlasele ele Ukraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha iRussia ihlasela ilizwe leUkraine because singahamba kwihistory yethu siyabona ukuthi iUkraine was part of the Union of Socialist Soviet Republics for a very long time, and that was the region ababeqakathekisa i-agriculture and feeding the whole of the USSR ngalezo sikhathi. Singabona ukuthi ngo-1991 laphana sokuqamuka i-Soviet Union in the birth of all these other countries, o-Georgia, labo-Ukraine, labo-Kazakhstan, lamanye amazwe, labo-Moldova and all these other communist ex-blocks. Sibone ukuthi amandla a-Russia ngantwa ngade sewe mancini from the United States. So sibona umnomzana Putin umongameli welizwe leRussia efuna futhi to go back in the history books uthi abambanise iSoviet Union yakudala. But sibona ukuthi amazwe amaningi nalawa they have kind of joined in NATO, Northern Alliance Treaty Organization, yama countries angantwa kade bambanele United States and their foreign policy documents. Mina mbona umongameli uBiden ngantwa he's trying to win this war with negotiation and not arms. Ngoba kungahlasela the whole world to go on fire. Ngoba siyakwazi ukuthi kulama conflict amaningi all over the world.
UPutin ubona ehlasela ele Ukraine yini ngempela ethumela amabutho akhe kulelo lizwe?
Unumzana Putin mina ngiyambona engenisa his forces in Ukraine ngoba yena he is very very unpredictable.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa eParliamente leli bandla lisa MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela eParliamente kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamilinkomo.